lephupho izane ukuthi izibone kobulawa uzayithatha 50 years or 100 years. Akula umuntu olengqondo ezigwanileyo kobulawa ngendlela izane ephathe ngayo abantu, ngendlela embusweni lakathi ezinoma bekwi-inclusive government, indlela eziphatha ngayo abantu bayizondele kakhulu izane sibhedlela kathi uzongakhangele umpilo ukhangele kubonasi ama-scholarship. Abazange benze kahle noma kade bekupower ukuphakamisa lokutshengisa ukumenda isimo sayo sendlela eyayenza isabulala abantu ibopha abantu kulumhlubulo welizwe ukuthi abantu bayizondele.
Sesikhangela icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai nanko lathatha izihlalo eziningi, ubona kusenzakalani ngokhetho oluzayo?
La izalimala ngayilokhu ikhangele ukuthi khona bana besanda kuslita lokhu ibe-assumption ukuthi bebongufaka nje kuye kuyizalukazi okungamashebhini queen, ngifaka nje lokunye okungamatazi nje kade kutshontshe okungamasela ukuthi abantu abangama-two ama-scholars abangaphakamisa uBulawayo le voice yabo both in parliament, senate nje le voice yabo after the inclusive government in council chambers. Hayi, they've lost hope ukuthi MDC in terms of i-governance lokukulwa kwabo konokho abakwenzayo bekuxabana between i-function kanhlalo lekakodeni. Abantu bathini bayakubona ukuthi ngamanyala layo lokho kwenziwa i-MDC thi xa ingangena kuphawu ingasenzela udaka olunyanyisayo phakathi kwesizwe seZimbabwe. Abantu bathi no, they can't correct a mess by going through another mess. So ukuthi basuke kumesi yezanu besiya kumesi ye-MDC which can be worse than yezanu, they will not be in a position to do that.
Ibandla olibona kuyilo belingaba losekelo olukhulu lapha koBulawayo yiliphi?
Welshman wakhangela indlela ukholithatha yenza ngayo ezi-minister of industry and commerce ukhangele le constitution ibunjwa. I-articulation issues of the region that is senziwa ngisathi yabochubani onhlanhla Dube, they have an upper hand better than any other ngoba abantu bayabalalela bababona indlela aba-associate ngayo ebantwini. Given a chance to be put in governance, yiyo ongaba le hope Welshman being the minister of industry and commerce noma bembokhineka ngayiphi indlela is one of the principals ndlela kade bemphatha ngayo bemvalela phandle, kusho ukuthi bayabona ukuthi yikho kule hope yabo khona ibe maintain that standard yokukhethwa abanga-impose futhi lobukhokheli bavumele ukuthi umuntu ofumanewa ngabantu abaningi and bemkhangela ukuthi kuzabalula lokumthengisa ebantwini, they'll be able to come up with a credible leadership.